Siyajabula ukuthi namhlanje idolobha lakoBulawayo lenelise iminyaka ngako ngoba lidolobha elaziwa ngokuthula, lidolobha elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobha elazakala ngokufisa intuthuko, njalo lidolobho elaziwa ngokuthi abantu bakhona balobuntu mdabuko. Idolobho leli lidolobho kumele ukuthi ngabe yilo insika yentuthuko yelizwe, ngabe yilo insika nxa sikhuluma ngezomnotho, nxa sikhuluma ngezokuhambisa ikakhulu i-railway. Siyinhlanganiso ke siyakujabulela khona ukuthi idolobho selithe lenelisa iminyaka engako. Lidolobho nje lazakala ngokuthi lifisa ukuthi kube lengqubekela phambili kuzizalwane zakoBulawayo. Kodwa siyazi ukuthi umnotho welizwe ke ungabe usenza ukuthi izifiso lezo zingafezeki. Kodwa ngamafitshane ke lidolobho labantu abafisa ukubona ingqubekela phambili, njalo ngabantu abafisa ukuthi kube lokuhlalisana lokuthula.
Uyakubona yini kusenzakala kuminyaka emilutshwane elandelayo ukuthi idolobho lakoBulawayo libuyele njalo ukuthiwa kukontuthu ziyathunqa?
Idolobho lakoBulawayo laziwa kakhulu ngokuthi kukontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi kwakuvele kuyinsika yamandasti, kwakuyinsika yezomnotho elizweni leZimbabwe. Njalo khonokho izifiso zethu yikuthi kubuyele kusolosi sigaba lapho iBulawayo yayivele khona. Njalo akusiyonto zima ukuthi kwenzakale khonokho. Akhona ama-industries, zikhona izindawo zokusebenzela esingathi ngama-shells, zikhona izindawo zokuthi abantu bavuselele idolobho lakoBulawayo kube kontuthu ziyathunqa. Kodwa konke khonokho ke kuzaba impumelela nxa sokuthe umnotho welizwe wavuka wama ngezinyawo, ngoba okwakhathesi uyaxega uyantengantenga. Kuba nzima ukuthi lalaba abafisa ukuthi basungule mbe bavuselele umnotho wakoBulawayo owawusaziwa lakudala ngokuthi kwakuyinsika yamandasi kube njalo. So umnotho welizwe yiwo ke osabambileyo. Kodwa kungenzakala ukuthi kuvuke umnotho welizwe usuthe wama waqonda intuthuko enjalo ingaba khona, ngoba idolobho lakoBulawayo livele lile infrastructure eready kumbe elungele khonokho ukuthi kwenzakale. Okwakhathesi ke okungabe mhlawumbe kusilela izifiso zabantu abangakwenza khonokho. Kodwa ke bangaba khona abathi bafisa ukuthi ilizwe leZimbabwe, idolobho lakoBulawayo lithuthuke, babe khona abazinikele ukuthi bavuselele indasti yakoBulawayo. Singakubona kusenzakala konke khonokho koBulawayo.